Isimo sibi kakhulu abantu lokhu beminyana okululu ukuthi bathelelane igciwane le-corona emabhasini akoZupco. Ungafika nje ngezikhathi abantu begada noma ekusekuseni noma kutambama ubona isimo singasihlanga bekule mzila emide bezama ukuthi bazuze ukugada babuyele emakhaya kumbe bagade besiye emsebenzini. Abaningi bafika late emsebenzini behlule ukufika ngesikhathi esifaneleyo kanti ke bafika late futhi ngekhaya besehlilwa yokufika ngokuba kungela transport. Ingozi enkulu ke kayisikho kuphuza nje kuphela ekhaya kodwa ligciwane le-corona elimemetheka nje lapho abantu abaminyene khona. Uhulumende wenza ukuganga okukhulu ngokuthi abantu baminyane kangaka esazi ukuthi kule ngozi yokuthi bathelelane igciwane ngendlela enkulu ebanzi kakhulu.
Awusoze na kumemethekise igciwane le-coronavirus.
Akubuzwa vele ukuthi igciwane limemetheka endaweni eziminyeneyo abantu. Yikho phela kusuka kwasekuqaleni vele ngo-2019, ikakhulu ngo-2020 sekungathi kuyacaca ukuthi lisuka njani, limemetheka njani, lisuka komunye lisiya komunye. Kwalethwa indaba yalokho okuthiwa ngesiNgisi i-social distancing, ukuthi abantu abaqhelelani, bangaphefumulelani, bangasondelelani. Emzileni ke le yakoZupco lasemabhasini la aminyeneyo, abantu babe bengaqhelelananga. Ngakho ke kuba indawo evundele ukumemethekisa igciwane le-corona. Kuyingozi enkulu lokho okwenzakalayo, bekufanele kuvinjelwe, bekungafanelanga kube khona, bekufanele ukuthi abe khona amakhombi abanye abantu, imota zabanye zithelile zikhona, kodwa uhulumende kazivumeli ukukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Lona inyathelo elathathwa nguhulumende elokumisa amakhombi, ulibona kulinyathelo elalifanele lithathwe na?
Ngaphandle nje vele kokuthi ukuvalwa kwamakhombi lamabhasi angasowa koZupco sekubangela ukuthi kumemetheke igciwane le-coronavirus libulala abantu, kumele sibekwazi ukuthi abashayeli bezimota, o-conductor bezimota, abanikazi bezimota, bangobaba bemizi, bangomama bemizi, bayondla abantwana, babhadala i-school fees, babhadala irenti, benza konke, kumele bathenge ukudla. Ngakho-ke nxa uvala amakhombi lamabhasi angasowa koZupco, ususa ukudla etafuleni, ususa irenti esandleni sabantu, uvimba indlela eqondile esemthethweni yokuthola imali, yokuhola imali. Yinto engafanelanga yamukeleke noma kungaphi yona leyo. Kumele sisukume singabantu siyilwise, ngokuba ukwephulwa kwelungelo likakhondektha wekhombi kumbe likadrayiva wekhombi kumbe umnini wekhombi ikwephulwa kwelungelo lomuntu wonke eZimbabwe. Kumele sisukume sibambisane silulwise lolu uhlupho, siwabuyisele amakhombi lamabhasi emgwaqweni. Hayi, lokho okwenziwe nguhulumende akufanelanga sikwamukele, kuyinto engalunganga ebangela indlala lokuhlupheka lokumemetheka kwegciwane phakathi kwesizwe.